Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 2 kuMpalakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-IO isifo sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende lethu le-business. So sabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhathi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Ubaba umthulu minister inflation yehlile, engxenye ingabe yehlile ngabe sitho ngamaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka, lanxa umphathi intambo ezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga, osokukhuphula inani labahlaselwa ngumkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbo, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhathi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelise ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hogbo uthe loba nje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho, kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe, kumele kube lokukhulumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole okungamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni, amazwe akuzeka ze-Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lomehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele ukwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemitshini yakulezinsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. UMnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eleZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano womphathi ntambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, uMnumzana Julai Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaHogbo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba uleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi abanhlanganiso ezizimeleyo lamakhansili ethu.
UMnumzana Hogbo ubuye kweleZimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhathi abenhlanganiso ezehlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheke emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Khuda Kwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHongbo kuzancedisa eleZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-IO isihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende lethu le-business. So sabonisana the challenges we are facing, but essentially akaso yena azomalungisa, sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala nebusiness lapha silungise ama challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seqalisa ukusebenza but iyayenza ama baby steps. We wanted to run, we wanted to work much effectively.
Ugodwa osebenza engumbalisi umnumzana Themba kuye moyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhathi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuso.
Iy'ngcweti zithi uhambo lukamnumzana Hogpo luqakatheke kakhulu kwele Zimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa umnumzana Hogpo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana nomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kwele Zimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo, lokugcina imali eyokwakha lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula luhlelo olusungule namuhla ewange olukhangelele ukwengezelela lapho okwakhiwa isitishi ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitishi esikhangelele ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula lolu hlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umgcinisihlalo wenkampani yeZesa Holdings umnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Umnumzana Ncube wethule lokho kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iphalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokho kwabangela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold, ZIG, kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe le-RBZ. Ngosenjalo ingcwethi yezenotho yasemelikelo Dumo uSteve Hank uthi eZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Ubaba umthulu minister esinflation yehlile engxenye ingabi yehlile ngabe sitho ngamaphepheni kodwa ke mina ngizakhuluma mele abantu abaphansi ukuze babathengane uzananzela ukuthi kathi esingasikhuluma kanje uzathola ukuthi $1 isi-equivalent to around $25 $26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumende esemthethweni ye-Reserve Bank yikokukhona kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga uzananzela ukuthi i-rate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyi-convert i-rate xa uthi usebenzisa i-RFCS usenza iswipe ungayikhangela ukuthi athothe kulezinye izitolo ezisuka kubo 35 i-$1 US to 35 bond.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate likubona njani lokho?
Yikho njilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona kubo 25 samuza ku 26 but yomkambo omnyama sikhuluma kale kathesi kwezindawo yayithenga ama 40 kusiya ku 43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminister sesitsho njalo ngezindaba zama ukuthi lo mkambo omnyama i-black market lawo sebeyilegalize phela
Besa kala ukuminisa vela khulume ngayo. Ukhulume sikhala uminisa khulume ngale yokhulume nje semthethweni. Leyana yemkambo omnyama vele ihlishi ingabikhona. Yiko vele ukuthi as long leyana yemkambo omnyama ikhona, inflation izahlala lokhu iproblem ngoba iwanti abagangile abamanipulators kwenze ukuthi ikho indaba ze mentions fiscal lezi sikhubeke zihlupa idola lethu laba liphela amandla. So ngezindlela thina njengabantu esithenga isfunds siyakuzwa mina sokuthilo kodwa practical asikubone kusenzakala. Sibona nje lokhu izitransfer siyaphezulu. Abantu bethwala nzima xa bezama ukuthi bathole idwala yeAmerica kumkambo omnyama.
Ingcwethi yezenotho eseMelika lapha uSteve Hanke yena ngomgqibelo okhiphe umbiko esithi iZimbabwe lokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazonke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka. Ili ubona sengathi lokhu kulokhu kuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazonke omhlaba.
Yes, lokho kungaba liqiniso lanqangela ufakazi la kwezindawo ukuhamba kanjani. Kodwa kungani ngithuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho. Kusube sibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrola izinto. Lowana oyabe efake iprice yakhe wena nga usiya ku-RTGS awusozukwazi emtshina yokubhalweni abazokuchaya umtshina nga usuzimezukayile sithi uyayidivider. Ubonti no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhuphuke yaphezulu ngerating. So ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka leyo ndlela engxayiwenze research kodwa lathi esikubonayo iqinisweni ukuthi inyanga leyanxa sirhole njengezisebenzi siyananze ukuthi nxa usuthi uyakuthenga ukuthi angelandelayo bese into okuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTGS yalisiqansile iimali zethu azimndawonye ngenja ziyanot step zihlala zirayiza siya phezulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano weSADC undawone lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi yeAfrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijene ezingenomhlangano oqoqwe yiSADC indawonye lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025, umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugatsha lwakhe lubeke eceleni i-R813 million zig eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende ozaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika izigidi ezilikhulu i-$110 US, kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Program yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethesa umphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa uMnumzana Senzo Mchunu umlandu wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuzwe i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqakathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketsha abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide eSoutfontein eNorthwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action uMnumzana Meshack Mbangula utshela iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ngolwesihlanu lapho bebekhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otsheketsha abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani, uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi ezisezweni ngokungekho emthethweni.
Sina sithi khona into okuthiwa ubuntu. Igovernment yethu mayenze sure ukuthi whilst nayo le rescue team yakhona ingakaqali ukusebenza, abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla. Because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu, kukhishwa idolo. So sithu government save impilo zabantu abantu labakala phansi hayi ukuthi mhlambululwane abantu
umnumzana mchunu uba ngelokuthi kuthela ukukhulu futhi ngesikhathi sithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tjeketsa bokuza bahlengwe ngoba sebe baqomile.
There were many people who spoke. They said
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi nje ngezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketsa ngoba lilambile njalo lingelamsebenzi kodwa lisitshele ukuthi indaba emgodini lapha ugcwele abeZimbabwe labeMozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi lokushini lekhuma lapho iningi labotsheketsa laba abahlala khona umnumzana Thembile Botman uthi akuzwisiseka ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe inkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze iimposiso akwazi ugovernment ukubajaja ngasomething akukhathalise ukuthi badabukaphi. You must remember, ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina bezisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo oluntu umnumzana Mamehlwe Sebei uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befele emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthi section 11 wesisekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucaca ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6.1 owe International Covenant on Civil and Political Rights 1966 wona othi wonke umuntu ulelungelo elingasusekiyo lokuphila.
That is a speech with of a minister of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathi ntambo mchunu ifana xa thulisa sethulwa ngabaphathi ntambo bakahulumende wonqindezelo. Yonke inkulumo yakho isitshela ukuthi laba bantu ngabe Zimbabwe ngabe Mozambique utsho uthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tjeketsa laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okwelabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazivikelanga njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Nasisiya Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two
abancane labadala bayathatha izidakamizwa begcine bedingeka besiya emacansini okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatranyati uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs ukuthi abantu nxa sebengena kuma drugs basoze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama behaviors angakhozela ukuthi bethathe HIV kumbe bememethise HIV kulaba abanatha amaphilisi nxa umuntu sedlelise kuma drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle.
Olwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo umnumzana Effort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima okukhulu ngoba ukuthatha kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni okugcina njalo kudala okunye okunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kulelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa akasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ekusasayo.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingelamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engelangculazo ngokwazi kwami, kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo esebanjwe ingculaza. Okuhle ukuthi usengenile ehlelweni, kodwa-ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path. Ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni, i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana benengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesetheswa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngoZibandlela. Lanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho, uBiden wethule umbiko ezolo esazisa ukuthi uthethe lelinyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka ukubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho, kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana loMichael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona, ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulomthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. Izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona haya kuvunyelwa ngokukwenza, kodwa uTrump laye wakwenza, babakwenze vele akwenzileyo uBiden asonto entsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika. Lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala. UTrump wakwenza, uBiden yakwenza, ngethemba basezaqhubeka bekwenza vele besiya phambili, ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe, lokho okuthiwa yipolarization. Ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyino kwenze waguqula ingqondo.
Lokho ayekutsho wayekhankasa, wayesadinga ukuthi abantu beMelika bambone njengomuntu lwana okuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law, ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani, umthetho kawulandelwa, gwetshwe, kwenziwe zonke lezi zinto. Wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela, ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa ke njengalokhu engasabi ngu-president sekungena uTrump, kafuna ukuthi achiye umntane phakathi kwalokho okuthiwa i-legal jeopardy, engozini yomthetho. Ngakho ke usemkhipha. Kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu, okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela, okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili, ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa ke njengoba senge ngatsho, vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala, kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump. Ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga, kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump, ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakazi yenziwa, sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize, into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi lethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iPhalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho, ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu ninabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7, simbone, ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7. Kodwa ke osokumkhathaza kukodwa, manje makuwukuthi abezanu bayalwa bebodwa bebanga upresident ukuthi bazafakena ku-Congress. Anti Congress yikho lapho kuthethwa khona upresident wezanu. Thina singena, thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa. Kufanele sikhulume ngento eyodwa ukuthi hayi kungayenzakali into eyayenzwa ngo-2017 ukuthi izanu yasebenzisa amasotsha elizwe bechaya ikhuba ekhipha umgabe kathi bona sebezibona i-restore yezanu kuye, which is wrong. So nathi singaconcentrate-a kulento le, angiyiboni isinika ingqondo engasinika ukuhlakanipha kuyaphambili ukuthi bayenzani kuZanu-PF. We don't care. Thina esikhuyakheya ngakho ukuthi they mustn't even try, bengazami lokuthi bezame ukunjani ukuyi-infiltrate-a ngabi uconstitution yelizwe, ngoba i-constitution yelizwe ayikuvumi khonoko.
Silesicelo njengezakhamuzi ze-ward, siku-ward 11 eMgusa. Abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhlaka-26 bezoyenza umhlangano bezositshela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni. Babuya kusukela mhlaka-1 November baze besebeqalisile, but asibaboni umonakalo lokhu sibawuwesi. Izihlahla ziyaganyulwa mahlayana eforesta, imizi yangena taputapu, umonakalo uyanda. Sicabanga ukuthi babezosirobha, babengadaqinisa, yibo abavumela abantu ukuthi ithengiswane endaweni, yabona imali yakhona bayidla bonke.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela imibono yenu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha. Uhlelo lwesanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.